Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaka 11 Mabasa 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukubopha unyagura ngibona ngani kuliphutha elikhulu kakhulu ngenxa yokuthi sonke siyakwazi ukuthi ukuthunyagura aphikisane lalokho ayekutshelwe ukuthi akwenze ukuthi anike uGrace Mugabe idegree leli kwakusitsho ukuthi kwakuzaba yikuphela komsebenzi wakhe.
Umanje wedalela eHarare lamhlanje wale isicelo sowaye nguVice Chancellor weUniversity yeZimbabwe uMnumzana Levi Nyagura ukuba icala lakhe lokupha unkosikazi Grace Mugabe idegree lilahlwe.
UBashir besehlikile uphathilizwe ekukhulumeni iqiniso bese bedubekile kungenamsebenzi kunjalo laye sebemkhethise khala isikhathi eside into ezingengazena lezo esayidini sibilile abantu besudan yinto eright.
Umongameli Omar al-Bashir weSudan usegenquliwe embusweni ngabebutho lalelo lizwe abahle bazisa ukuthi kuzabunjwa ikhansili ezabusa kweminyaka emibili elandelayo andubana kuqutshwe ukhetho. Ibandla le-MDC lamhlanje likhetha inkokheli entsha eMashonaland West okulabantu abaningi abancintisa isikhundla sokuba ngumgcinisihlalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umanti uMnamato Mutebedzi womthethwandaba eHarare lamhlanje wale isicelo sowaye nguVice Chancellor weKolishi leUniversity of Zimbabwe uMnumzana Levi Nyagura ukuba icala lakhe lilahlwe. UNyagura ubethule isicelo sokuthi icala lakhe lokunikeza owayengumongameli unkosikazi Grace Mugabe isicoco sePhD okungekho emthethweni lilahlwe. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
UNyagura owayenguVice Chancellor weCollege leUniversity of Zimbabwe ubika wanikeza unkosikazi Grace Mugabe isicoco sePhD okungekho emthethweni ngomnyaka ka-2014 okwenza wasolwa kakhulu ngoba unkosikazi Mugabe engazange afundele lesicoco. Kodwa uNyagura uyalandula icala leli esithi yena wayelandela iziqondiso zowayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe onguye wayenguchancellor wamayunivesithi wonke elizweni. Namhlanje uNyagura ubecela idale ukuba lesule icala leli ngoba kwakungekho emandleni akhe ukupha isicoco ekolitshini. Kodwa uMantshi uMtebetsi walile isicelo lesi esithi kumele athonisiswe icala leli umthethwandaba wona utsho ukuthi umsulwa na. Abantu abaningi bathi uNyagura akumelanga athwale yedwa umthwalolo ngoba uMgabe wayenamandla edlulise amalawulo. Omunye walo mqondo onje uMnumzana Mlindelo Mancitshana isakhamuzi seHarare.
Umuntu onguye owaye nguchancellor nguye ubaba uMgabe nguye owaye ngumkhulu wamayunivesithi wonke nguye owanika idirective yokuthi umfazi wakhe kanikwe isicoco. Ngakho akula muntu oyengamphikisa ngesikhathi leso, akula muntu oyelamandla okuphikisa uMgabe ngokwesabeka ayekho khona ngesikhathi sakhe. So ukuthi kathesi sithi uNyagura kabotshwe mboni ngamke sokuyikumhlukumeza nje ngoba laye kwakubo ngaphezu kwamandla akhe kwakungela nto ayengayenzi.
UMancitshana usekelwe ngesinye isifundi seCollege University of Zimbabwe uMnumzana Perence Phiri yena othi ukubopha uNyagura liphutha elikhulu.
Ukubopha uNyagura ngibona ngani kuliphutha elikhulu kakhulu ngenxa yokuthi sonke siyakwazi ukuthi uNyagura aphikisane lalokho ayekutshelwe ukuthi akwenze ukuthi anike uGrace Mugabe idegree leli kwakusitsho ukuthi kwakuzaba yikuphela komsebenzi wakhe. So kumele sinanzelele ukuthi ayisiyo into ayenza ngokucabanga kwakhe, wayelalokho kwakumfuqa njalo wayengelawo amandla ukuthi aphikisane lakho. So umuntu omele ajeziswe ngoGrace Mugabe njalo athethelele lelo degree.
Kodwa uMnumzana Mlungisi Moyo esinye sakamusti Harare yena uphambana labanye ethi uNyakura kumele athonisiswe indima ayidlalayo kuleli cala.
Indaba eqakathekileyo njalo ukuthi ebotshwe njengomuntu owephula amacala. Ngiyakhumbula lapho okwenzakala lesi sigigaba, abanye satsho ukubana Olive Nyakura labanye abavuma ukusetshenziswa ngababusi ngelinye ilanga kuzamele beziphendulele emthethwandaba nxa laba babasebenzisayo sebekhutshiwe emandleni kumbe embusweni. Kodwa ke indaba esidanisayo yokubana akula justice endabeni leyi, ngoba umuntu onguye owaphiwa lelo degree kumbe i-doctorate uGrace Mugabe kakalithathelwa.
Imizamo yokukhuluma legqweta likaNyakura umnumzana Sylvester Ashiti yehlule ngoba ubedumele igqweta elisakhulayo emthethwandaba lona elale ukutsho ibizo lalo. Kunjalo nje umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje uhlangane labatsha bebandla leZANU-PF ebazisa ukuba ibandla lakhe liyaqakathekisa ukuthuthukiswa kwabo, esithi balakho ukuthola imali ebhanga le-Empower Bank nxa befuna ukuqala inhlelo zokuzithuthukisa. Umnangagwa ubikwa ehlala phansi labatsha laba ngenhloso yokuzwa izikhalazo zabo, lapho besithi uhulumende kabanikeza amathuba kwezamabhizimusi lokunye okutholwa ngabadala. Umnangagwa uphinde wakhuluma ngodaba lokubhadalwa kwabalimi abamhlophe, esithi lokhu kusemthethweni kodwa uhulumende ubhadala impahla abayelahlekelwa yiyo ngesikhathi sokuthathwa kwamapulazi abo, hatshi umhlabathi ngoba wawungasiwo wabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Umongameli Omar al-Bashir wakwele Sudan usegenquliwe embusweni ngabebutho lalelo lizwe, abahle bazisa ukuthi uzabunjwa ikhansili ezabusa okweminyaka emibili elandelayo andubana kuqhutshwe ukhetho lokudinga umkhokheli omutsha walelo lizwe. Umphathintambo kahulumende weSudan obona ngezomvikela u-Awad Mohamed Ibn Auf ubikwa ethule umbiko kumabonakude esithi umnumzana al-Bashir obesebuse iSudan kwiminyaka engamathumi amathathu ugciniwe kuhle ngamasotsha. Sokumenyezelwe i-state of emergency kulelo lizwe kanye le-curfew phakathi kwehola lethumi ntambama kusiya kwelesine ekuseni 10 p.m. to 4 a.m. Abantu abakade betshengisela kusukela ngompalakazi nyakenye besithi u-al-Bashir kachiye umbuso ngoba umnotho welizwe uqhubeka usiwa, babikwa bejabulile njalo bagonana lamasotsha bagada lemota zabo ebezibhotabhota esigodlweni iKhartoum njengalokhu okwenzakala eZimbabwe ngomnyaka ka-2017. Kodwa eminye imbiko ithi abantu abathokozanga ngokuthi ibutho yilo elikhetha ikhansili njalo bafuna ukuqhubeka betshengisela. Umongameli al-Bashir owayelilunga lebutho wathatha intambo zombuso ngomnyaka ka-1989 ngemva kokukhokhela ukukhutshwa kwayeyinhloko kahulumende uSadiq al-Mahdi embusweni. Esebenzisa inhlanganiso yakhe ye-Revolutionary Command Council for National Salvation eyiyo eyavusa lelo lizwe engakabi ngumongameli. Umthethwandaba womhlaba jikelele o-International Criminal Court ufuna ukuthonisisa u-al-Bashir amacala okwephula ilungelo loluntu kanye lokubulala abantu eDarfur phakathi komnyaka ka-2003 lo-2008. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uqoqe lomnumzana abekezela Maduma Fuzwayo ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
UBashir besehlekile uphathilizwe ekukhulumeni iqiniso, bese bedubekile kungenamsebenzi kunjani laye sebemthethi sehlala isikhathi eside into ezingengazena lezo. Esayidini sibili labantu beSudan yinto e-right ukuthi nxa sokwehlile ukuthi bekhiphe i-detector ngendlela ezisemthethweni, maybe democratical kule ndlela abangama ngayo ngokuprotesta bebambini bengama-citizens ukuthi bethi no, lokhu kasisakufuni. bakwenze bakuphushe kuphumelele kuyinto enhle kakhulu esayidini labantu. Of course amanye amazwe azathi into erongo ngoba kulalizwe elithanda ukuthi omunye akhithwe ngendlela enje ngoba bayabe sesabela ukuthi labo kwaba amazwe kungabe bafikela bezekhithwa ngendlela efana nayo. Bona bahlala bekhalela ukuthi kube nama-democratic processes and so on. But iqiniso elikhona ukuthi ama-detectors esinawo e-Africa kukhanya kuyehlula ukuthi bevume ukuphuma democratically. And kukhanya yindlela esizabanjwa e-Africa ukuthi nxa abantu besalela embusweni, abantu basukume bazikhulumele ukuthi no, asisalifuni bamkhiphe ngendlela enje so.
Kambe singabona i-council engathathi hlangothi yini, njalo kungaphindwa kuliwe lapha sokubuya futhi okunye okufanana.
Usupho lokwenzakale eSudan kuyukuthi amasotsha abuya azethatha into eyayiqaliswe ngabantu. Bazazifaka bona amasotsha kube babazabusa bebuye bencindezela abantu futhi okuthi nisethi umsindo lwakawusozuphele osuqalisile eSudan. Njengoba sizwile iSudan ama-professional association esithi abantu kabayegcwala futhi phambi kwenkamba yamasotsha bangasuki until kuze kuzwakale ukuthi amasotsha lawo kangeni embusweni. So indaba yangkhona izabanzima ukuthi kathesi ngikhona bezayiphatha beyithini.
Ubone ngani umongameli Albashir yena obefuneka imthethwandaba we-ICC ubona bemhambisa?
Angithembi ukuthi bazamhambisa e-ICC, angithembi ngoba ulabanye bakhe khona lapho bengamusa e-ICC labanye babo bakwasi labo bazabe sebe-involved. Okwangale bamkhiphile, bamcapture, bamthatha. So it's a military coup and ngokuvumelana kwamazwe ngezivumelano zabo ambonti bazavuma ukuthi bamukele abazangena bethi nguhulumende osemthethweni.
Okutsho ukuthi umnotho welizwe awusoze ube ngcono kweminyaka le mpilo ezayo?
Hayi, ngitsho awusoze kulunge and lamanye amazwe asaza bathanga ama-sanctions lento ezinjengazenalezo beke bebafaka eceleni and futhi i-tiers zangikhona zenzibonani lo msindo eSudan uzabo lokhu bambile sizange hayi ngoba indlela yangikhona nga amasotha labantu babambele bayavumelana besenza nto yinye bembono omunye ingxenye bekuzaba ngcono.
Alo-ke ngumnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo, ingcwethi ecubungula izombusazwe, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseGwanda.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abebandla eliphikisayo le-MDC lamhlanje bavote bekhetha inkokheli entsha yesigaba seMashonaland West okulabantu abaningi abancintisa isikhundla sikamgcini sihlalo. Laba ngabagoqela umnumzana Gift Khonjana owamiswa ukuba lilunga lebandla leli okweminyaka emihlanu esetheswa icala lokungalandeli iziqondiso zalo. Umnumzana Wilson Makanyayire ukhangelelwe ukunqoba esikhundleni sikamgcini sihlalo omutsha. Sokwenziwe ukhetho olufanayo ezabelweni ezibalisa iMatabeleland South, Matabeleland North, inkabazwe langapha kwele Melika. Abakhethwe ezabelweni bakhangelelwe ukukhetha inkokheli yebandla leli ilizwe jikelele ngenyanga ezayo emhlanganweni omkhulu weCongress ozenzelwa edolobheni leGweru. Kulabanye abakhala ngokuthi babanjwa ngamandla ukuthi bavotele abantu abazakhetha uJamisa ukuthi abe ngumongameli webandla le-MDC. Iziphathamandla zebandla leli ziyakuphika lokhu. Akukacaci ukuthi ngubani ozangena ezikhundleni zomsekeli kamongameli ezintathu lezinye ezimbalwa eziqakathekileyo loba kusobala ukuthi baza kuba balutshwana abadabuka esigabeni seMathebeleland lenkabazwe abazangena ezikhundleni lezi. Ukuhlaziya lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi kwezembusazwe othi kuyethusa ukwenzakala kubandla le-MDC.
Nxa sikhangela ukhetho lonke eZimbabwe sokunengithi
singathi indlela inhlala yenze ukusebenzisa uDlame usukela ibandela ukushaya kuza noPF so sokugcina kusiba iculture khona lokho ukuthi uma kusiba lokhetho abantu bagcina sebesebenzisa uDlakela sokebe kumqoka ukubana sizame ukukhulisa iculture kumbe ukwenza okuqakathekisa ukukhetha abantu abalohlonzi ngendlela ehlelekileyo indlela elokuthula asonto nje sithola ku MDC ngikhulumile ukuthi yaqalisa nje kuzano isiculture nje masikhangela eZimbabwe ukuthi vele ngakusiba lokhetho kuba lokungaphathani kuhle kuba lodlakela kuba lokuthethisana uma abantu bengavumelani ngombono abantu sibebizana ngamagama aqatha ugcine sokusetshenziswa izibhakela kulokuthi kusetshenziswe umcabango
singathi ke nxa kusenzakala khonokho kubandla le-MDC kuyabe sokusijoni nxa sikhangela ibandla leli njengoba lona liyilo elidinga ukuthi kube lokukhululeka kwele Zimbabwe
ye kuyabe kuqakathekile ukuthi befake indlela zokukhipha khona lokhu okuqala maybe ngakusiba lokhetho kube lama-independent institutions abekhala ukhetho lunalolu okwesibili nxa kulo muntu osebenzisa uDlame bebumbe singathi ngama-independent committees okukhangelisisa abantu abasebenzisa uDlame lokuthi why besebenzisa uDlame nxa kusenza abanye bebajezise ukuze bakhulise iculture nje yokuhlanipha iculture ye-democracy ngoba iproblem yokuthi labo bengabusa kuyagcina sokusiba le problem yongagcina sebefanana lezano ngoba iculture nale yiculture yezano vele
siyabona ke ukuthi kulabantu abakhethwayo nje ukuthi bazangena babe yinkokheli ye-MDC kodwa ke kungani kuya ngasifudlana nxa sikhangela abantu besintwini balutshwani kakhulu abakhangelelweyo ukuthi bazangena ku-national executive ye-MDC kwenziwa kwini khonoko
yikho thina sikhangele udaba le-devolution ngoba lokhu ukukhethana kukhona ikakhulu kumaphathi la amakhulu abantu abaningi abasuka ngapha emathebeleland abasatholi izikhundla ezinkulu bagcina bengo-deputy kumbe o-assistant vele ilizwe lezimbabwe nxa sikhangela nje izinto eziningi zenzakala njalo ukuthi abantu abavela emathebeleleni bagcine besiba ngo-vice president basuke bebebalutshwana nxa sikhangela ubukhokheli bama-political parties amaningi kumele sikulwise khona lokhu yonke indawo ukubana thina wono second class citizens nxa besiphatha njengama-second class citizens bathi asongxenye yini yelizwe yini lezimbabwe na nxa kunjalo hhayi sokungokunye lokho
ye kodwa khona
kuqakathekile ukuthi kebe kuqakathekile ukuthi abantu bemathebeleni baqunyelwe ngoba bazagcina bequmile nxa bengaqunyelwanga
utshoni khonapho ke nkomo
hayi sibona kuqakathekile kebe kuqakathekile ukuthi abantu bephathe ngendlela enjani elingeneyo abantu bengaphathwa ngani asongxenye yelizwe bazagcina benjani beziqumela labo ngoba sebebona zani asongxenye yani yelizwe langakhona
alo-ke ngumnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo ku-live talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama siqhubekela phambili siqoxa ngokwenzakala eManicaland lapho okulabantu abaningi abamelele uncedo kulandela izulu lesiphepho thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 Ake sikhangele sivela kumanye amazwe ngamafitshane. Amalunga edalela ePhalamende lakwele Melika emukele ngenjabulo ukubotshwa kwasungula inkundla yokuveza imfihlo ebulenjini eWikileaks uJulian Assange ekwele Bhilithane bekhuthaza uhulumende welizwe lawo ukuthi alethwe ukuzothoniswa emthethwandaba yakuleli. Umongameli Xi Jinping wele China unikezwe isicoco se-honorary doctorate emsebenzini wokuba ngumanjinela likholiji le-University of Johannesburg kwele South Africa lamhlanje. Okususwa esihlalweni okwenziwe umongameli Omar al-Bashir wakwele Sudan sokuchiye inkokheli eyalela esikhundleni kuzwekazi le-Afrika isidlela evalweni. Kambe olandelayo kungaba ngubani ozaxotshwa esikhundleni? Kuqhamuke ukujabula lamhlanje kweleSudan, kodwa umbuzo okhona ngothi akusoze kufane nale Zimbabwe abantu asebekhala ngebutho elabaphathisayo ukususa umongameli owayengasafuni ukusuka esihlalweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungela izombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo endawonye lesiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Kala azingeke sakufananisa lokababa umgali, kodwa into enkulu okumele ngabe siyayifunda njengezwekazi lika-Afrika ukubana into lezi zikabili, ababusi abafundi ukubusa abantu ngendlela ebalulekileyo, hatshi ubana uzifundise abantu esinyatheleni sokuthi sebezele bekufishela okubi njengakonoku asebenzise umnumzana u-Albashir. Then futhi lathi abantu kumele sifunde ukulungisa izinto zethu ngendlela ebalulekileyo, nothi ukuthi ena sifika kusitezi nalekina nxa sikhangele yilaba abantu abavela ngale kuma-Western countries basifuna ngani bawababarisi abangakwanisi ukuhlala phansi sikhulumisane sisove iy'ndaba zethu without ukuthi khona kuqine sokungena sokungenela i-military. Ngoba i-military ihle isenza umsebenzi wayo ngokuvikela ilizwe, hhathi isingena isenza indima le eyizakileyo namhla ubana sebethethe over iSudan. So ngoloku kumele kube isifundiso kithi sonke ukubana njengoba ngithilo abakhokheli abafunde ukukhokhela kahle.
Hhayi, kuyezwakala. Nanto-ke udaba mnumzana Nkomo, wena uthini ngalokho okwenzakale eSudan?
Abantu beZimbabwe bebekhala for isikhathi esithile, bekhalela idemokhrasi, bekhalela impilo engcono, bekhalela ukuthi intengo ziyehle ziye phansi. Kufana labantu beSudan labo beloka bekhala sonke lesi sikhathi bedemonstrate-a bathi bafuna uhulumende ongcono, bafuna uhulumende onanza ilungelo labantu, bafuna intengo ezehlikeyo zezinto, bafuna ukuphila ngcono. Into eyenzakaleyo eSudan ukuthi akuthathanga isitha sika-Albashir kodwa kuthethe i-army laba kade bevele besebenza lu-Albashir, akade bevele benyundezela abantu zonke lesi sikhathi. Lasezimbabwe lawo kunjalo, uMgabe uthe phuma kakhithwanga yisitha sakhe, ukhithwe yilaba abangane bakhe asebenza labo. Ungathi ngamanye amagama it was an internal thing. Ngamanye amagama ma ukukhangele abantu beZimbabwe, uMgabe katshaywanga ikhulu kodwa abantu zobatshaywa ikhulu. Kuyafana laseSudan, abantu yibo abatshaye ikhulu ngenxa yokuthi impilo yabo kayisuze ibe ngcono. Isiya phambili nje kule khefu esifakiwe, amalungelo abo azanyundezelwa kuya phambili. Akubonakali ukuthi kungaba lotshintsho endimi yosutsha ngenxa yokuthi i-army siyawazi umsebenzi wayo, asuke kusibizi kodwa ngokuvikela ilizwe. Ngezinye indlela ama-similarities akhona ekutheni intando kazulu ayinakwa kuzo zonke lezi zinto. Abantu bayatshintshana ukubusa, ungathi bayatshintshana uku-abuse i-population.
Nanto-ke udaba mnumzana Chuma.
Ngiyamuzwa umnumzana Nkomo ebeka umbono wakhe. Well, into ekhona yikuthi kona nxa ngizafuna ubana ngichasise le nto. Ngemva kokubana ubaba uMgabe esusiwe esihlalweni, kwangena ubaba uMnangagwa, waphatha waqedisa itemu kababa uMgabe. So kuya ama-harmonized election ngo-2018 ngo-July, wasengena ke umana sephiwe imandate yakhe ubana naye ake akhokhele isizwe sakithi. Unfortunately, uthe esengenile sebona kube njalo, kwabuya abanye ababuya bazidla bathi bona i-Jetcha Brigade, abathi khona lesi sishwala sizisidleke, sizabe sekusithela umhlabathi kuphela kuze kuthi ehle. And yikho lokho okwenzakalayo ngoba abantu kumele bezwisise into eyi-one. Ilizwe kalibuswa ngumuntu yedwa, kalibuswa yiphathi eyodwa. Ilizwe libuswa ngumuntu wonke. Ngani kwemzekeliso wakhona ngapho lapho khona eMelika, ngemva kokhetho lukababa uTrump nomama uClinton uHillary, noma wayequbulezele edlekelezele ngu-Trump. Umama uHillary wathi hayi sokwenzekele sokwenzakele, sethi kubeka emuva i-America kayiye phambili. Wabuya naye wazimisela ubana asebenze ukubana i-America iye phambili. Yiyo ingqondo okumele ngabe sonke siba layo even lapha eZimbabwe, ukuthi umuntu angabi yisawa luza athi nxa edliwe kwenzekele ubona ngani uqikelezele kumbe acikelezanga avume athi khona hayi sokwenzekele sokwenzakele iZimbabwe ayibe yiyo ephumelele siya phambili. Singakhithimeli izikhundla whatever cost. Sibe njengomama lwana, abomama lwana ababili eBhayibhelini abathi belele umntwana baphambi kwenkosi. Inkosi yathatha ilozela umhembe wathi right sengimfika into two. Omunye umama lwana wavuma ukuthi ngifika sini, kodwa umnikazi womntwana wathi hayi bakithi noma lifike umama lo umntwana ngoba esenzela umntwana aphile.
Ye, Mnumzana Nkomo uyavumelana la yini lapha?
Kuyangijabulisa kakhulu ukuzwa ubaba uThuma ekhuluma ngendaba esebhayibhelini. Ngijabule hawu, kanti abantu bezanu PF wabasekeli zanu PF balifunda iBhayibheli, bayayifunda yini incwadi engcwele? Mase lesitho njalo sengithi kanti nxa abantwana bekhala bethi izikwazi iyadura, ipetroli iyadura, besithi ye khiphana ama-results, sebebulawa, babulawe nani? Ezinye iindlela ezisetshenziswa nguhulumende zenza ukuthi uhulumende asoleke kune ukuthi hawu uhulumende lo uhulumende walaba abantu kambe xa abantu bengademonstrata betshontsha isinkwa, omunye etshontsha ibhata, omunye etshontsha amafutha, bese kuthiwa uyabula usungafela impepha.
Alo-ke ngumnumzana Mlamuli Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazo bexoxa endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma. Bulukhuni ukuba yindoda ingoma kaThamsanqa Ndlovu isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukanike sikhangele ebezikhokhela. Umanje wedalele eHarare lamhlanje walesicelo sowayengu Vice Chancellor weYunivesithi yeZimbabwe uMnumzana Levi Nyagura ukuba icala lakhe lokupha unkosikazi Grace Mugabe idegree lilahlwe. Umongameli Omar al-Bashir wakweleSudan usegenquliwe embusweni ngabebutho lalelo lizwe abahle bazisa ukuthi kuzabunjwa ikhansile ezabusa okweminyaka emibili elandelayo andubana kuqutshwe ukhetho. Sigqiba ke lapha ezalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, kodwa ke asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Lilala.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.